Lapha baba Dube, ukukhala ngathi akukaze kubonakale okunjengalokhu. Angithi sesibe khona lapha sokube kwaba labo president abangenayo kusukela kuBush kusiza kuObama kusiza ngapha kuBiden. Asizange sikubone okunjengakhona lokhu ukuthi abantu baxotshwa imisebenzi kungathi kuthiwa kuyainvestigatwa njengakhona lokhu. Kuyasimangalisa kakhulu.
Ye, nxa sisikhangele indaba ezinje ezinye zihanjiswa emthethwandaba, kungabe kuvamile yini ukuthi eMelika nxa kulento ezinje ziphanyekwe emthethwandaba?
Akujayelekanga konke khona lokhu ukuthi kubonakale kuphanyekwa. Kuyaphanyekwa izinto ezinzima, yikho esikubona esakubona kusiya komthethwandaba. Kodwa-ke lokho kokuthi kube labantu abaningi kangaka abaxotshwa imisebenzi ngenxa yokuthi kuyadingisiswa ukuthi kuhamba njani, asikaze sikubone baba.
Ye, nxa sukhangela sibili ujula ngodaba lolu, ubona zani kuyaphetha ngani khonokho okwenziwa ngumongameli Trump?
Ngibona ngathi akusoze kuthatha isikhathi eside, ngoba angithi bona babantu laba abaxothwayo ngabantu futhi abantu laba abaxothwa imisebenzi ngiyibo abamvotelayo futhi uTrump ukuthi abe khona lapha nesikhundleni. Babengathi kabakubona ukuthi nxa kuthiwa kuzahamba ngaleli ndlela kube sekuhamba ngaleli ndlela. Angithi nxa bexothwa imisebenzi laphana ku-affect ama-families amaningi kakhulu. Kuthi ukuthi kuba lokuxokozela, kuzaba lokuxokozela masinyane. Ngiyakhangela nje ukuthi kuzaba lo mhlangano lo zabe ungokukhangela i-budget masinya ukwenzela ukuthi uhulumende aqhubeke siya phambili. Siza kuzwa khonapho, mbona ngathi kuzaxokozelela khonapho phakathi kwama-Republicans lama-Democrats.